wathatha umzimba wakhe ufika emakhosi lapha aphawula khona umsebenzi wakhe omkhulu. Sisuke lapho uza kungena edolobheni lakobulawayo njengomuntu wena owayekhuthaza esikuthi i-township tourism. Wayeyithanda kakhulu, eyibabaza kakhulu, efisa ukuthi kule ndawo ezimbalwa kobulawayo kwakumele ukuthi abantu bengazilibali. Sizawuthatha kumzimba wakhe nxa sisuka emakhosi, ngoba nawuvele usuka emakhosi kunalokhu abathi i-natural route. Usuka emakhosi uzongena sidlule endaweni okuthiwa lapho kwakulengiswa khona abantu ngesikhathi sikamzilikazi amakhiwa efika. Sidlula lapho kule sithombe khona sikafather Zimbabwe ubaba uJoshua Ngong. Singasuka laphana siyedlula emsebenzini okugcina lapha kade esebenza khona kakhulu engumuntu oqalise ophawule i-Skies Metro lekhiyona TV. Kube isikhathi sokuthi ayevalelisa lapha kade esebenza khona. Bese sisuka lapho bese sidlula esithi wall lapha phiwe khona isicoco abathi i-civic honors, isicoco sedolobho lakobulawayo. Bese siyaqeda sesise amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomvalelisa ukhonti. Isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zeZimbabwe. Njalo kuzaba nama-presentation ambalwa omsebenzi ukhonti ayewenza. Singaqeda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kakhonto usuzaphuma kobulawayo ususiya elubhani lapho aza kuyalala khona ebesevuka ebekwa ngomgcibelo.
Lapho libhodabhoda edolobheni lakobulawayo liyabe lihamba labobani? Njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezinxusiweyo?
Kobulawayo ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday ulwesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto ziningi kobulawayo. So ukungena kwethu kobulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime singasahloniphi abanye abathayeli bezimoto. So abantu abaningi sithi bahambe belinda ebulawayo theatre. Imoto ezizadlula siziqhubanisa lo mzimba kakhonti yizihlobo zikakhonti imuli yakwabo laba emakhosi asebenze labo abalutshwane lama-officials kahulumente sikhanyelela ukuthi lo meya. So hayi zimota nje ezintuthwane, abantu bazabe belungile. Umuntu kazalwa kaphuma emulini eyodwa kuzakuba nezikhulumeli ezimele ama-artist. Ama-artist asuka khonapho kobulawayo, ama-artist asuke eHarare, ama-artist asuke endaweni ezehlukeneyo. Kuzaba nezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle, nezikhulumeli ezimele ama-generation awemakhosi. Ngoba siyakwazi ukuthi makhosi ifanise ngo-1982 kuze kuzofika namhlanje. So sithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama-80s ababuya khona ngama-90s abaka-2000 kusiza khathesi kuhlanganela lama-students ayefundiswa angukhonti. Bese kusiba-ke lezikhulumeli ezizabe zihlanganisela abaka-city council labakahulumente.
Selisiya elupane-ke, kuyabe sokuphelile konke okwakobulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele?
Ngiyabona lichawe lapho esikhuluma ngalo. Esimpini sakithi umuntu uphekezelwa selimthiwe endlini yakhe. Umuntu odlulileyo esimpini sakithi kasimphekezeli ngokumbabhayisa ngoba usedlulile. So sikhanyelela ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane, abanye bazavuka-ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane.
Lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywa. Iningi liyakhonona
ngayo. Mina ngingeke ngakhulumela uningi. Into eqakathekileyo yokuthi thina simelele abama-arts sahambisa isicelo. Uhulumende wabika ukuthi umdladla uphiwa ukuncediswa nguhulumende. Lokho sakwamukela. Kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhanyele lokunye, kodwa sacela saphiwa. Abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu balembono emningi yehlukileyo.